engathi akula kwethu sokukhulu njengalokho esikubonileyo ensukwini ezidlulileyo ukubana le ayiso price control as per a directive evela kuhulumende, but kulokuvumelwana phakathi kwahulumende labayi babayenza ama-product. Singakhangela ukuthi ngezinye indlela kulokuyindlela kwe-social contract kokuvumelana ukuthi asimanejeni izinto ngale ndlela. Lakho sizakhangela ukuthi bona batholane nxa uhulumende sebevumelana nohulumende dakhonokho, into esakhangele ukuthi siyibone. Kodwa osomabhizimusi abayi babezitolo ngalokhu belokhu bethwele i-product abayithola ngeprice eyayisigwezwe ngama-wholesalers lama-manufacturers, kunzima bona ukuthi behlise iprice ibuyele eprizini endala. Kungela ndlela yokuqondisa ukuthi kwenziwa njani lokho.
Abaningi bathi besaba ukuthi inyathelo leli lingabangela ukusilela kwezinto, ukubona njani?
Yikho wonke umuntu akwesabayo, ngoba ngendlela izinto ezenzakala ngayo economics vele ngokwayo ayifuni ukungenelwa ngendlela enjalo. Kodwa kulokucabanga loba sithi kulokuhlela ongani kulokuhlakanipha, ngoba kuyisivumelwano phakathi kwama-manufacturers lo-ma-retailers lohulumende ukuthi asehliseni ama-price. Asikho esikujayele kuleyo lokana bese sikubona esikhathini esidluleyo ukuthi uhulumende yena ngokwakhe uyazikhakhulethela athi price le kufuze ibe yilokho, obe sokusenza ukuthi ungathengisa ngaleyo price when uthenga enye iprice uyarana i-serious loss, obe sokusenza kube ngcono ukuthi ubhizimusi athathe izinto azikhiphe emashe azifake emkotweni athengise ngeprice engcono, ngoba lapho esezikhona ziyasezikucontrolwa. Kodwa ngendlela abaqoqe ngayo bengakwanisa ukulungisa indlela yokuthi kwenzakalani kuleso stock esade sesithengiwe, njalo isitoko esehlisa amaprice siqalisela ngapho kusiyafika nini, njalo ekwehliseni amaprice lokho kuyisikhathi esinganani kwehlisiwe. Nxa siprice monitorium le khona nge-1 month, nge-2 months, nge-2 weeks, kufuze kucace izinto ezinganazicacanga lezo okwenza kube nzima ukuthi loba umuntu ongumnini osabhizimusi akugcwalisise ngokugijima, ngoba ungayehlisa kusasa umombethelami siphelile wona kube sokungodliwe. Yikho ongani kule phutha elikhulu ngalesi sikhathi.